Ngabe Zimbabwe ubuhlupho esilalo yokuthi kasinanzelelwa kakhulu ngoba nathina ngokwethu kasizihloniphi sithathe i-organization ibe ngaphansi kwe-party. I-party ethile ingabona ukuthi khona siyayiqhuqa kakhulu, ayisinanzi. I-party leyo iyabe iforma i-government njengoba kunje kathesi. Kube kathi kakumelanga kube njalo, kumele ilanga lelo libe khona. Kungabi lelanga kuphele lokuthi kufiwe kuthiwa khona i-national kule Heroes Day kumbe kule Forces Day. Yet yona ngwayo Veterans Day kayikho. So awuhlupho silalo khona lapha ukuthi lo minister wangkhona kasilaye iwo veterans liyalapha leyingaphansi kwe-minister of defense ongakhangeliyo kakazebize lo mhlangano wangkhona oyomawo veterans ukuthi ewuzwe ama-concerns abo. So yini uhlupho esilalo, but sizalobha ukuthi khona sibe lalo lelu suku lolo lokuthi kunanzelelwe kukhangelwe lolu suku lolo ukwenzela ukuthi lube khona ku-orde laphana. Kuza kwenza ukuthi abantwana befunde lobane nxa mzwana nokho esazi ukuthi iwo veterans day namhlanje, nxa i-military day namhlanje yama-war veterans, uyabuza ukuthi kwakusenzakalani esethola imbali yangikhona. Ibe khona lezikolo leyo mbali, I think singenza njalo ilizwe lethu lizahlonipheka kakhulu.
Baba Nari, ubona njani udaba lokuthi kube lelanga lokunanza laba abalwela inkululeko?
Mina ngokubona kwami kuqakathekile kakhulu ukuthi abadala bethu, obaba bethu, abanye sebengokhulu abalwa ngesikhathi sempi yenkululeko behlonitshwe. Kube lezikhathi lapho abanikwa inhlonitsho abayifaneleyo. Kulisizi ukuthi ngezinye izikhathi abantu bathole inhlonipho nxa sebebhubhile. So kuthiwa lo yi-provincial hero, lo yi-national hero, kodwa umuntu esaphila njengomuntu owayelweli lizwe kumele simbone ehlonitshwa. Ungakhangela kwamanye amazwe uzawubabona obaba laba abalwayo begqoka okhulu, begqoka i-uniform yabo ababeyigqoka beku-army, begqoka lama-medals ababeyiwagqoka abawatholayo ngesibindi sabo lokulwa kakhulu. Ngakho-ke kumele sithole indlela zokuthi labo asebaphumayo ababelweli ilizwe labanye ababesebenza ku-army behlonishwe ngazo zonke izikhathi.
Baba Mkandla, siyabona ukuthi ele Zimbabwe ye singathi-ke alinanzi kangako ukuthi lina lenzani, kodwa-ke lina liyazenzela yini ngokwenu ukuthi licele khonokho?
Ya, ukuzenzela kathesi kokumele ukuthi abantu bebekhulumisana nje kuphela, kodwa-ke indlela yakhona yiyobe ingekho. Okutho ukuthi kathesi iyatholakala ngobana bakhona kathesi abanye sebezathunywa I think sebeqedile ukuthi belobe laphana lalaphana bekhangela le ihulumende yethu ukuthi iyangaphi, ukuthi bekhangele iqaliswele khona laphana kuma-governors njengoba sesikhuluma ngama-decentralization, kodwa-ke kuyephoselwa khona laphana okumumethwe khona yonke into ekhangelana lesizwe ukwenzela ukuthi khona kube le nhlonipho. Khonokho okukhulunywa ngubaba Nare lokho iliqiniso elipheleleyo, indlela yokuthi khona abantu behloniphane, kwazane, abantu bebonisane kuhle ngohlobo esingaphila ngalo njengabantu ababelwela inkululeko kade sihlezi phansi, kuyenza ukuthi le mbali yethu iphume icacile. Ngakho kuyadingakala khona lokho ukuthi khona befinyelelwe abayibo abaphethe umbuso, befinyelelwe betshelwe ngenhlangothi zona lezo ngezixa zona lezo ukuthi kuyini okumele ukuthi kwenziwe ukuze sithole ukuthi khona lokho kakusoze kube into nje ebaliphuthe pho ngufa nje iphelele injalo.
Yes, siyabona baba Nari ukuthi bolaba balwela impi yenkululeko baka banikwa ama-$50,000 njalo kwakhathesi bayathola imali. So singathi-ke uhulumende uyabananza phela, kodwa ungekhoyo lilanga leli kambe ungathini khonapho ngamafutshane babo?
Nxa ukhuluma labo laba abalwela inkululeko batsho ukuthi yebo bayayithola leyo mali yepenshini kodwa bayakhala ngayo ukuthi incane. Ngakho-ke kumele ukuthi uhulumende ethole isikhathi sokuthi ebone ukuthi kungenziwani njalo ukuthi bencediswe lemuli zabo kulabo abanye asebabhubhayo. Kuqakathekile ukuthi sigcine amaqhawe ethu abantu abalwela ilizwe.
Baba Mkandla, yes, siyakwazi ukuthi laphi imali. Imali yangikhona abanye bagcina bethenga ama-television sets, umuntu abukela inkomo ngapha kule TV, abanye bethenga lokhu lalokhu ongaqedakaliyo. Kodwa-ke so singathi-ke linengxe lazenza ukuthi libe khonapho.
Ye, hayi ukuphiwa lokhani umuntu imali ungayisebenzisa ngendlela ongasebenzisa ngayo, okunye kule ignorance phakathi, okunye kule show off phakathi. Kodwa into eqakathekileyo lilanga lona lelo, lokhani umuntu yabe sekwenza as an individual, kodwa ilanga lona lelo ukuthi abantu beke bebuthane laphana kuza kwenza ukuthi abantu bona kathesi kube le stock eyethathwayo ukuthi kanti kuvele sokusela abantu abangaki. Lanxa singapha siphele, kodwa lelo langa lelo abantu basala beli celebrator ukuthi kwaka kwaba lempi yakhulule yakhulula ilizwe yakhulula ilizwe ngakho kupheleni kwempi yona le kwaba lolanga lolo lokuzilela lona leli abantu laba kuthiwa khona ngama veterans abayi babayenza ukuthi kwazi kwakhulunyisana Lancaster House. So kuyadingakala ukuthi khona lokhana kwenzakale ilanga lelo libe khona ekuqakathekileyo ilanga lelo ukuthi libe khona into esiyidingayo naleli kufanane nje lokuthi khona kulolungu kulelanga elithile elizilileyo kumbe elenza ukuthi kube lama holiday
vala amafitshane baba nari pho kwenziweni lapha
kuqakathekile ukuthi uhulumende ikakhulu lo minister we defense etsho ukuthi yena ngombono wakhe kuyini okungenziwa ukuthi siqhubeke sihlonipha ama-veterans ayiwo sibili alwa empini abantu esikhathini sebethile ukuthi kulabanye abazithi balwa empini bona bengalwanga siyafisa ukuthi siphakamise labo abalwayo sihlale sibabona-ke ezigabeni kodwa kuqakathekile njalo ukuthi sifundise abantu abatsha ukuthi kuyinto ehloniphekayo kuyinto ongazitshaya ngayo isifuba ukuthi usebenzele isizwe usebenza ungumuntu osebenza emabuthweni elizwe.